So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ikhomishini ebona ngezokhetho ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu ababhalise besithi bahlala endlini inye eGariba ukuze bavote kuma-by-elections amakansila aza kwenziwa ngomgqibelo.
Abazakhethwa ukuthi bancintise bengakhethwa ngama-province sebencintisa kuCongress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuye president.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba iCongress yokukhetha inkokheli yalo entsha ngenyanga ezayo.
Okukhona msakazi ukuthi umama udokotela uKhube uthime abula abanye abakhokheli ababalisa ubaba uProfessor Osman Ncube labo baba wa-ethnic Kobe obulawayo.
Kuqhamuka ukufuthelana eMelika phezu kwesinqumo senkantolo yaphezulu esalisa abesifazana ukukhipha izisu ngokuthanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu 87 ababhalise ukuthi bahlala endlini inye kuward 8 eGariba lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho lwe-by-election olokudinga ukansila walindawo ngomgqibelo. Kumbiko ewethule izolo izeki ithe uZulu kumele abekwazi ukuthi ayilamandla okwala ukubhalisa umuntu nxa ethe waveza ikheli yalapho ahlala khona. Ithi njalo ayilandlela yokwazi ukuthi ababhalisayo bayabe beqinisile yini ukuthi bahlala endaweni thize. Kodwa likhomishini iyakuvuma ukuthi abantu laba babhalisa ukuthi bahlala kukheli ethi 1110 echiwara lancanje le kuyindawo engayisiyo yokuhlala. Ngokunjalo izeki ithi uZulu okhonona ngalolu daba kumele aze kuyo azevula icala ukuze liphenye ngabagcini bomthetho. Kukhetho olwedluleyo bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bahlala endaweni thize lapho abavotela khona. Izeki izaqhuba ama-by-elections amakansila eGariba ngomgqibelo kuward 3, iward 4 kanye lakuward 8. Kuzaba lokhetho njalo eRusape kuward 5, eChitungwiza kuward 7, eMutare kuward 14 lakuward 16 kanye lakoPfura kuward 40. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha oye-Ordinary Congress ekupheleni kwenyanga ezayo. Lithi njalo amalunga alo azaphatha ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuguqula isisekelo sebandla kumbe iconstitution nxa kulesidingo. ICongress le iza ngesikhathi amanye amalunga aleli bandla esola umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora kulandela ukunqotsha kwalo kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho lapho elehluleka khona ukuphuma ngitsho lesihlalo esisodwa nje. sixoxele sikhulumele saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Sagcina ukuba le ordinary congress ngo-2014 okwabuthangira esakhona. Ngakho okwaphambanisa yonke imizamo yokwenza i-congress ukuthi i-constitution yethu yabunjwa ngendlela yokuthi nxa umkhokheli sebhubhile kumele kuqale kwenziwe i-extraordinary congress eqala ifake umkhokheli webandla onguye oba le gunya kumbe amalungelo kumbe amandla okuthi abize i-ordinary congress. Sakwenza-ke lokho mhla ka-27 December 2020 ngokufaka ubaba uMonzora. So wasebiza i-congress le kwakumele sibe layo ngo-February kodwa sithe sesiyibizile ukuthi sibe layo ngo-February kwasokusiba lama by-elections ngo-March mhla ka-26 okwenza ukuthi ibandla ligcine lifaka eceleni uhlelo lokwenza leyi i-ordinary congress ukwenzela ukuthi sikhangelane lama by-elections. Ama by-elections esedlule ibandla bele singasela mali eneleyo eyokuthi liqhube umsebenzi we-ordinary congress. Ngakho yikho sikhangelele kubo-June ukuthi nxa singalungiselela kusiyafika ku-June into zethu ziyabe zime kuhle ukuthi sikwanise ukuthi siluqhube lolo hlelo lowe-ordinary congress. Ordinary congress kuyabe kubuya ama-delegates from ama-ward kusiya kuma-district kuma-province bebuya inhlangothi zonke zelizwe ama-province awonke wengu-12 okubalisela le-South Africa le-America labo-Britain ngama-province kithona lawo. Ku-congress kunengi okwenziwayo ngaphandle nje kwento zezikhundla yikho abantu ababuya khona lenhlelo zebandla esingathi ngama-policies.
Bakhona yini esizabona bencintisana lo Monzora labo befuna ukukhokhela ibandla?
Ukukhethwa kwabantu ezikhundleni zobukhokheli ku-MDC kuvele kuyayenziwa kuma-congress yonke. Ubabuthwangirayo wayehlala ekhethwa kungela ophikisayo. Ngakho kathesi sakubona kuvuleka ubaba uThwangirayo esebhubhile besiba khona abaphikisanayo lapho ubaba uMonzora anqoba khona nge-883 votes, umama uKhuphe esiba le-118, ubaba uMdzure esiba le-14, ubaba uKomishi esiba le-9. So nxa kungenzakala ukuthi babe khona abanye abazafisa ukuthi bancintise, umthetho wethu uthi kumele kube ngabantu abathola ama-nominations avela kuma-provinces. Lizakhumbula ukuthi yiyo into eyahlupha ubaba uChamisa ukuthi abe ngu-vice president we-MDC ngoba wayethethwe wafakwa ngubaba uThwangirayo, ubaba uThwangirayo engelamandla okwenza lokho, kukanti njalo ubaba uChamisa wayengaza nga-nominate ngama-provinces ngesikhathi se-congress ukuthi abe ngu-vice president. Yikho nje kwasifikisa khona lapha. Ngakho-ke bonke abantu abafuna ukuthi bangene babe ngabakhokheli be-MDC kumele kuqale ku-branch kuye ku-ward kuye ku-district kuye kuma-provinces. Ama-provinces yiwo anominatayo abantu okumele babambe izikhundla ze-national, kanti lawa ama-provinces abe nominatwe ngabama-district kusehla kanjalo ngakanjalo. So abazakhethwa ukuthi bancinti bengakhethwa ngama-province sebencintisa ku-congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuye u-president usehla kusiya phansi kuzikhundla zonke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDC. UNkosazana Thokozani Khuphe uyaphambili ngokudingela ibandla le-Citizens Coalition for Change usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, lanxa nje abanye besithi kabamfuni kubandla leli ngoba wadala umonakalo omkhulu ngokuxotshisa amalunga alo ephalamende kanye lakumakhansili lisayi-MDC Alliance. UMakhuphe wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uselilunga le-TCCC kulandela ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDC ngomnumzana Douglas Monzora. Umakhupe sekube imikhankaso endaweni esifana lemakhandeni kobulawayo ebubi kanye laseplumtree lapho akhuthaza khona uzulu ukuthi avotele umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa lamalunga ebandla lakhe kukhetho lokudinga umongameli amalunga ephalamende lamakhansila ngo-2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Okukhona msakazi ukuthi umama uDokotela uKhuphe uthime apho labanye abakhokheli ababadisa ubaba uProfessor Walshman Ncube labo baba uAbednego Bhebhe wobulawayo egqugquzela abantu ezindlini ukuthi abahambe beyebhalisa ukuvota ngoba uma bengabhalisanga ukuvota kobulawayo kungasaqunywa amanye ama-constituencies kube lama-constituencies amalutshwane. So ke injongo yenhlelo eziyenza ngeyokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi bahambe beyebhalisa ukuvota njalo ngomnyaka ozayo bavotele ubaba uNelson Chamisa. Yikho lokhu aphinde wayakwenza futhi emzini wakhe eLupode esabeleni seMathebeleni North ebubi lapho wade lomhlangano lezakhamuzi lazo ezigqugquzela ukuthi kazihambe ziyebhalisa ukuvota ngesikhathi seblitz leya dikhona njalo kazigqugquzele abantwana asebethene 18 ukuthi babhalise ukuyevota.
Sike sezwa abanye bengani kabathakazeleli ukuthi uDokotela Khuphe akhankasele ibandla le-CCC besithi kabamfuni. Manje liyadibana labo yini abatsho njalo lapho eselihambe khona?
UDokotela uKhuphe sebhode izabelo zeMathebelandi zontathu ezibalisa uBulawayo, iMath North leMath South. Akula ngitsho lo muntu oyedwa aseke wahlangana laye wathi kamfuni kubandla le-Citizens Coalition for Change. Lezo zinkulumo zabantu abazisuthileyo abafuna ukudefenda lokuprotekta izikhundla zabo ezingenani labantwana beZimbabwe abadubekayo abafuna kube lotshintsho lapha elizweni leZimbabwe. Ungakhangela msakazi indlela abantu abamukela ngayo uDokotela uKhuphe akula kuthandabuzala kancane ukuthi labo ababesithi kabamfuni abakhulumeli abantwana beZimbabwe, abakhulumeli uZulu lweZimbabwe, bazokhulumela bona lezikhundla abaziphetheyo okwamanje abesabela ukuthi zingaqina sezithathwa ngabantu uma ibandla la eleCitizens Coalition for Change lijoyinwa uZulu wonke weZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi uvela ngaphi, usuka ngaphi, ukhulumani ungumhlobo wuphi.
Kulabanye njalo abalemibuzo yokuthi kungani nxa uDokotela Khuphe ekhankasa ngababoni elihlangana lodubo oluhlangana lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, lina likuthatha njani khona?
Akusiqiniso msakazi ukuthi imhlangano kumbe engathi imkhankaso yenziwa ngodokotela uKhuphe yiyo yodwa engabi lempazamo kumbe engaphanjaniswa ngamapholisa elizweni leZimbabwe. Okuliqiniso ukuthi kule mhlangano eminingi eyenzakalayo lapha ekhaya ephanjaniswa ngamapholisa, njalo kuleminye futhi njalo imhlangano eminingi ehamba smoothly ingabi lokuphazamiseka elizweni leli eleZimbabwe. Lokhu okukhulunywayo zinkulumo zabantu abangelanto yokwenza.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ithi amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo kanye lawezanu-PF izolo asole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele inkohlakalo. INews Zimbabwe ithi ukubotshwa kwezimota ezithwala abantu ngaphandle komthetho sokudala ukuthi abantu abaningi baswele okokuhambisa emsebenzini ikakhulu emadolobheni. Ikroniko ithi isibhedlela seMatatei koBulawayo siphakathi kokuqheliswa. Isikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7. Mina unkomo lapha esikhuthini sakumakhasa. Mina isibizo sami ngizulu wonke kube ngaphakama hamba yovota. Sambeni sonke sivota. Ya, sivota iTriple C. Sike sizama ukulwa nalo mbuso lo owezano, eyi ngoba siyahlupheka. Siyahlupheka mpela. La amanye amaphathi sizowabona izalo singaphandle. Isibizo sami nje ukuthi ikhiphe izalo iphume out. Sike sibone ukuthi iTriple C kathi siphathele. Ngiyabonga sihlokozana.
Siyabingelela emsakazweni Studio 7, sibonga kakhulu ngomsebenzi omhle esiphathele wona. Sibingelela abalandeli benu, angazi sengathi bahlala kunjalo. Sithanda ukuphawula ngalobhuti obethi yena la eMzantsi Afrika kubusa uRamaphosa esehlangothini lamaVenda. AmaVenda ayiminority balutshwane. Siyabonga ukuthi siyamuzwa kahle kahle ukuthi into ayisho yiphi, kodwa kuhlukile langapho eZimbabwe. EZimbabwe ngapho kusayi-detectorship, kunzima ukuthi kungaba lula nje la eMzantsi Afrika. Kade kuqalele iSouth Africa lokuthatha umbuso ule democracy entandweni ngayifani nalapho. So lapho ke sicetha abantu bakithi beqale bebambisane bonke ukuthi bangamashona, bangamadonga, bangamavenda, bayimhlokweni, bebe into eyodwa, bezama ukubambana ukuthi umavumnyako zabo bewuvotela iparty le yabona essentialists beyinto eyodwa, bengaba benamandla ukuthi bangakwazi ukuthi bekhiphe iZanu-PF government le i-dictatorship le, bekwazi ukuthi befake intando eningi. Mhlawumbe singabona ezinye izizwe zikwazi ukuphatha kulelo lizwe lelo. Okwamanje ma besadonselana ngapha nangapha, abantu bakithi basekudeni, angeke baphupha belikhulu lelo lizwe ukuthi belifake entandweni eningi. Bazahlala bebaleka besizala eSouth Africa bezozama idemokhrasi yona leyo abazathola beyixotshelwa beyibulawelwa futhi lala eMzantsi Afrika. So sicetha abantu bebambisane bonke benze into eyodwa, maybe ilizwe labo lalo lingake liphathe entandweni eningi. Siyabonga ukukhuluma ngosiduma.
Yes, Studio 7, Studio 7, linjani? Linjani basakazela isazi lezindaba? Hayi, siyazizwa izindaba. Libambe njalo mphela, hayi. Siyazizwa mphela izindaba, siyazizwa lembono yabantu, siyazizwa lembono yabantu. Ama social media, noma bepower ku Studio 7, bakhuluma bathi thina njengabantu bakomthwakazi kumele sincedise iCCC kaChamisa sikhiphizane. Kanti thina njengabantu bakomthwakazi sikhipha iphizane sayifakayo. Boqala. Ngoba iZanu PF leyo sembusweni yibo Chamisa labo magalela mapha. Yiyo abayifakayo iZanu PF ngo 1980. Bonke nje abantu baseMpumalanga bonke bayiba bayifakayo iZanu PF, bayinika amandla ukuthi ingaphuma esihlalweni imbindi zabo ukuthi ikhankase. So namhlanje thina njengabantu bakomthwakazi kathi sikhipha iphizane. Sifaka kubani futhi? Masikhiphe iZanu sithi sifaka kubani? Sifaka kuChamisa. You know why didilika ngeZanu? Ah, nje kubundi vele siyabe sidlala, siyabe siyadlala, siyabe siyazi into esiyazi abantu bakomthwakazi. Masithi sikhipha iZanu sifaka uChamisa. Sikhipha idonki enkulu sifaka idonki encane laphana. Yabona vele akunye kusebenzeka njengabantu bakomthwakazi. Ngeke usihlethele utetafuleni. Ngakho mele ithi sikhipha iZanu sifaka umqondisi eMRP owakithi lapha sike sithi hayi. Wakithi impela masilezi khazo sihambe semtshoti, hayi ndoda lapha silezi khazo into ezinjeni uChamisa uzambonanga mhlala komrewa le. So bantu bakithi into ezama ukuthi thina kasizame ukusikelela lento kwakithi, sibe lokwakithi. Kanti abantu bempumalanga bahleka bethi kathi lina vele yini iphathi yiphi, kanti singena phathi sikhathongele sibezi besihleka bethi kathi yini iphathi yiphi, kodwa sase singena phathi. Kodwa nasi MRP sivukile, uhlakala komthwa seluvukile MRP, asisapoteni bantu bakithi.
Linjani basakazi labalaleli? Mina ngivuna ukubonisa abantu ukuthi lokho ukuthi amaNdebele kawabusi eZimbabwe, okokuthi njengangale South Africa siyabona nanguyana umvenda uyabusa okwamanje. Lwani ubusa ngenxa yokuthi u-under i-ANC. I-ANC iyarotheta ukuthi ngumhlobo wuphi ngumhlobo wuphi, but kuyeka kuZanu-PF balovalwa ngenxa yokuthi besabe ukuthi kumbe kungangena omunye umhlobo like iNdebele uzovuka ikakhulu njengempilyane yeGugurawond. But singakukhangela okwamanje, amboni mina kungaba le Ndebele lingakhulula iZimbabwe. Akube le Shona elizakhulula iZimbabwe. Umshona lo angakhulula iZimbabwe uzoyenza umthetho wokuthi sokurotheta ukuthi vice president kumbe kungena iNdebele, laye alandela abe ngu-president.
president kungene umkhalanga next vice president la yabe ngu president ngale yondle hawo lapho singakhululeka madoka manje hayi mina mbono ngaba lendebele lingakhulula izindaba ezilonga amashona kuthi kunje so ngavuta amashona kahle ngoba abarayi nokuthi banengi so bathathe advantage yena le
Kanibonani Studio 7 livuka njani labalaleli kanti inyanga zezulu kanti zaqedwa zonke yini ligugrawundi yachiya isiqede ininyanga zezulu akusela even inyanga yezulu engasisiza kula bantu abathathu laba abantu abathathu engilesifiso sokuthi kuba ithunya kuba kuthunywa izulu izinyanga zakhona zivachaye laba bafana abathathu umnangagwa lochiwenga lo chamisa labo bantu mabe ngafangelanga linye labo bantu bobathatha uchiwenga lo jamisa lo mnangakho izimbabwe yakhululeka iyakhululeka izimbabwe lizozithola nani selikwelinyizwe lizozithola selikwelinyizwe kanti inyanga zezulu zaphela yini zaqedwa igugrawundi
sanibonani basakazi bahle sanibonani sanibonani basakazi abahle sanibonani sanibonani mina ngibike sibasa ngibiya lapha esholosho esholosho phansi kwa 7 aphansi kwendlula usiphoso ephelela lapho igama yokuthizeni mina ngizama ukuxwayisa laba abahleli ukuthwakaza ngotele kumthwakazi hawu kanti umthwakazi siyamvotela kanjani ngoba akangeni kupresidential so sivotela abantu kupresidential kuze uvotela ama-MPs nama-councillors end of the end isiphinde sikhiphe sesifaka umnangagwa bewu-president isiphili kuyafana nokuthi abantu esiyenzileyo bayakhala abanye lababegiye amavenda ayakusesouth africa yingoba wayengaphansi kwe-ANC yakhona ukuthi usungule ngaphansi so sesicela ukuthi lathi sifuna ukuvotela i-CCC sifuna umfana omncane chethe-chethe kwazimbabwe yakatshitsha
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi unobhala jikelele weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres uphakathi kokwethekelela kwele Nigeria kuhambo lwensuku ezimbili umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abe al-Shabaab bahlasele inkamba yamabutho omanyano we-African Union kwele Somalia izolo singene kudaba lwemelika sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kukaZulu waleli lizwe phezu kwesinqumo sedale le-Supreme Court esiza kwesula ilungelo labesifazana lokukhipha isisu ngokuthanda kwabo lanxa inkantolo le ingakasethuli lesi sinqumo sesisaziwa kulandela ukuphuma kwaso ephephandabeni le-Politico izolo kunakanelwa ukuthi kulesi sebenzi salenkantolo esisithumele intatheli zindaba okuyinto ecunule umahluli omkhulu uChief Justice John Roberts yena osevule uphenyo isinqumo lesi sesula leso ebesisipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu ngokuthanda esethulwa inkantolo yinye ngo-1973 kudaba olwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Roe versus Wade. Isinqumo lesi sesiphehle ukudlephana okukhulu phakathi kwabebandla lama-Republicans bona abasisekelayo kanye lama-Democrats wona athi inkantolo yenze iphutha. Umongameli Joe Biden laye wethule umbiko echotoza iSupreme Court esithi iyaphambanisa ngokuthathela abesifazana ilungelo elibalulekileyo lokuzikhethela ukuthi bayamfuna na umntwana kumbe hatshi. Udaba lolu lukhangelelwe ukuba lomthelela kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Okumangalisayo bengathi umbuzo wokuqala ngaba ngokuthi kanti vele ugwalo lona lolu luphume njani ukuthi luze luye ngena ezandleni zalaba bezindaba abepolitiko, yiwo ngaba ngumbuzo omkhulu. Kungabe kuyikuthi engxenye omunye ujaji yini ubengathabanga ngalolu daba wasedlulisela ugwalo lolu kwabezindaba yini kasa? Kodwa lokho hayi engxenye yindaba encane kule ndaba yona le esikhone ukuthi abesifazane sebethathelwa ilungelo lokuthi benelise ukubana bakhiphe izisu, ubana umthetho wona lo Roe versus Wade kungumthetho wabekwa ncanye balimbali ngani sokuyi 50 years ago ukuthi abesifazane bayenelisa ukubana nxa umuntu engabona ukuthi akenelisi yini ukuthi azithwale kumbe akayenelisi ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni ulelungelo lokuthi akhiphe isisu. Abanye bakhipha izisu ngoba engxenye umuntu uyabe ebanjiwe esingathi yi-rape. Abanye bayakhipha izisu engxenye umuntu kuyikuthi uyazibona ukuthi kasozenelise yena ukuthi agcine umntwana. Kodwa bembona njalo ukuthi kwamanye ama-states besokufakwe isikhathi sokuthi nxa umuntu engazithwala kwedlule kumbe sithi inyanga kumbe ngithi amavika ngu-15 kasenelisi ukuthi akhiphe. Amanye ama-states abefake imthethwe njalo ukuthi isisu kasikhitshwa nxa sesedlule amaviki athize. Abavumelanayo lapha ngama-justices kumbe ngithi ngabo-judge abangama-republican yibo abakhanya besiya phambili ngalolu daba. Ngingazi ukuthi kutshoni kwabesifazana kumalungelo abesifazane lapha kwale Melika, kodwa kungaba yinto enzima kakhulu nxa kuyikuthi bazalithathelwa leli nyathelo. Ntungamili singazi ukuthi kuzaphetha ngani lolu daba. Bambonelo uPresident Biden like esithi uzazama ukuphikisa. Sabona njalo uSpeaker uNancy Pelosi laye labanye bakhe bekhanya abangama Democrats bekhanya bevuma ukuthi hayi lokhu kuyinto ezaphambanisa izinto eziningi ezathathela abesifazane ilungelo labo lokuthi bakhiphe izisu.
Njengoba kuvotwa kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka, ubona isinqumo lesi isiba lomthelela yini kulolo khetho? Sisenza abantu bavote beyamele kuhlangothi thize.
Udaba lolu olwe-abortion ludaba olukhulu kakhulu uma kukhangelwe indaba ezama-elections kumbe kuyisikhathi sokhetho, ngoba abamabandla bakhankasa ngalo. So sekulungiselelwa ama-midterm elections lawa, kukhanya ngani-ke ama-republican azakhankasa ngokuthi umthetho lo ususesulwa. Ama-democrats asazi ukuthi azakhankasa esithini lapho, kumbe labo bazabe belwisa ukuthi umthetho lo uhlale ukhona ungesulwa. Ngibona inhlanganiso eziningi ezabesifazana lapha kwele Melika ziyawufuna kakhulu lumthetho ukuthi uhlale olokhe ukhona. So angazi ukuthi kuzahamba njani khonapho lokuthi abantu bazavota bekhangele kumbe bazavotela ama-Republican ngoba besulela umthetho, kumbe bazavotela ama-Democrats afuna lumthetho uhlale olokhe ukhona khonapho olokhu usebenza elizweni. Lolu ludaba olukhanya luzahlupha sibili, ngoba bengibukele lami izindaba namhlanje nje ngisizwa hayi abesifazana bayakhonona sibili besithi umthetho lo oka Roe versus Wade kumele uhlale ukhona ukwenzela ukuthi abesifazane benelise ukukhetha nxa umuntu engafuni ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni. Asazi, sizabona ukuthi kuzakuyanga. Angisho ngesiNdebele kuthiwa sizabona ukuthi kuzawela ngaphi indulo xa kucawa.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Commission ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi akusumlandu wayo ukuthi kulabantu abafika phose ikhulu ababhalise besithi bahlala endlini inye eKariba ukuze bavote kuby-election yekhansila kulindawo ngomgqibelo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaqhuba iCongress yokukhetha inkokheli yalo entsha ngenyanga ezayo. Kuqhamuka ukufuthelana eMelika phezu kwesinqumo senkantolo yeSupreme Court esalisa abesifazana ukukhipha izisu ngokuthanda. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihla ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.